sezekile sina esusilekela yesipolitika ukuthi ukuthi i-extension le kayiphumelele and then njalo ngibona ingani vele le mali le ikhona ngoba sihlezi sisebenzelana lama partners that abathi no thina sizalinwe even le UNDP leyo yabida sikuthi no bakhona ukuthi imedisi so ngibona ingani zingayi-government ingathi hhayi imali kayikho but I'm sure lama partners phandle nalizinda ko-European Union abafuna ukuncedisa ukuthi uhlelo lolu liphumelele and lingaphumelela thina vele into ade siyibisa kakhulu ukuthi kaku-extend ngoba besikhalela abantu abaningi abangarejistak especially abantu abanedebesedela ababuya kube ezindawo kudiaspora kade sebhotswana lezinye indawo eziphandle kwelizwe ukuthi ade bona ababuya nikuvidiyo nale
inani abafuna libhalise lona lelo eliyi-7 million bazalifinyelela na
ngakoze zifinyelele sibili but at least maybe ungane-5 khona ngalo nde almost 6 million ngoba ngathi alaba iveki isebenzisa ama-statistics e-census ka-24 and then nxa ukhangela ku-24 for instance ezindaweni ezinjengakomadebeleleni kubobulawayo kubo-plan sitrom ema-south la kubo-much north nal abaningi because ngenumweliza umangambi iningi labo sebehambe kubo kwamanye amazwe ebo-south africa beseyadinimisele so inani leli it-include 3 million labantu laba abanjani abahamba ku-south africa so sesizakhangethi izinu eminyaka leyi since 2008 abantu abaningi amapekara avaliwe sengasenda sendingi labantu babone okungcono ukuthi bethuthe beyehlala ngapha emakhaya so ngenye inumber zona eziphakathi kwemafiga zona lawo akhona ku-2012 report okuthi bona izethu bazitele ukuthi no according to i-census ka-2012 kunabantu abafuna kule nani elingaka engobeingoinganinani langkenali phezulu kakhulu bazikhangele ukuthi iningi labantu sebasuka lapha babehlala khona bahamba kwamanye amazwe kumbe bahamba bayakwakha emakhaya.